Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023.
Abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kulendawo abaza ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuguma council elections kuguma parliamentary elections.
Ukutshengisela kwamadijala inhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili.
Bakhona ababanjisana inhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka, kodwa-ke abe-ATUS ababanjisaneni baya-excellence.
Sihlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi ethatha intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe.
Yiyo amaqondiphizi obuka abantu ngabe bayawukhangela kulokhu bekubone ukubona umbuso kamnumzana ukuvula izinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023. Umoyo uthi abalandeli bebandla yibo abaza kutsho ukuthi ancintise siphi isikhundla. Kesizwe ingxoxo esiqhube lo Moyo.
Yes, angiyi kuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelele ukuthi imthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebelelweni lemigiyenzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu siphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebelelweni South iBulawayo, imathebelelweni North lemigiyenzi, kusitsho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKwekwe khonaphana esifuna ibhoda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe olwama-president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwelinye icele, abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuguma council elections kuguma parliamentary elections. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu njengoba sisizwa kuthiwa abantu besigaba semaNdebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu, njengebandla linali kuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngendlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje liphelileyo i-team yethu emathebeleni North ibisenkayi laselubani, kwathi kusukisela ngomvulo kuzofika izolo. I-team yethu emasouth ibisebulili ma-east lebulili ma-west. I-team yethu isecholosho north lecholosho south. Kanti ku-weekend yona le siyilandayo i-team yethu enye iyabisegwanda north. Siyabizwa-ke indawo zonke, sesibizwe kubobhinga wanke Beitbridge, abantu sebesifuna. Njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi, ngokokuqala lokhu ukuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu lentando yabantu, bathi bakhathele ngeZANU-PF, bakhathele nge-MDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlala ezobaqila evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso, njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into yona leyi esesimi phezu kwayo eyokukhulula umthwakazi kweleZimbabwe eZimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMatabeleland labana lawo bethathe iMashonaland okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khayisa Ndiweni kube iMatabeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho ke bathi hayi siyona impendulo yezinhlupheko zabo. Njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kweleZimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa ke njengoba imthwakazo yePublic Party sifikile.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ephakathi kokutshengisela ifuna ukwengezelelwa iholo ithi omunye wamalunga ayo elubhane umenywe ngamapholisa izolo ngenxa yalokhu kubhikitsha. Njalo isadingisisa okuningi ngalolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazabona ngeholo labo abalikhangelele ukulamukela namhlanje ukuthi uhulumende ulalele na izikhalazo zabo.
Ngasikhangele i-strike zethu ibe sindo esisifakileyo kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulombalisi osenkambeni ngendaba eziqondane lohlelo lonalo lwenziwa lathuze lwe-12 of labor. Nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende kuvele ujonge kubahlukumeza abanciphe edalale abanciphele elungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulo mfutho okwenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zibona ababalisi abahlangana lazo ezikolo kubaphathi bezikolo lezo ezibalulekile kahle. Kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende useyithukile yoneso esehlakalo esithola elubhane.
Lizamphathisa njani omunye wenu elubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kuwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni, kodwa nxa engafika enkambeni somile ingile ngayo yonke indlela yokumphathisa njenge-unit.
Ukuqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje lisuku lethu lesine sikhangele insuku ezingamashumi lambili ngokunjalo sekufike insuku eziyisikhombisa. Ezikolo ezithile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka. Kodwa-ke abe-athuza ababalisi bahleli bayaemsebenzini ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambili. Ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengeholo, yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokukhalala umsebenzi. Ikhangelele ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018. Thina njenge-athuza sikazi sagugula amehlo kumbe sathinta umkhondo. Uhulumende samtshela ukuthi kanti vele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelelwe ukuthi ababalisi babethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibhala amehlo. Thina abe-athuza asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi. Abe-athuza ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelele ukuthi bazangena njengoba bazangena imali. Yiyo ezabakhumbuza u-540. Yiyo engabenza benelise ukungena ezitolo bathenge baphilise izimbuzi zabo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-athuza. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro usanda tshela iStudio 7 ukuthi uxwayisa ababalisi abakhalala umsebenzi ukuthi babuyele ezikolo esalungisisa izikhalazo zabo. ukufikisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eminyaka emine esembusweni sokuphehle imbono etiyeneyo abebandla lezanu PF besithi kuningi asekufezile kodwa abe MDC Alliance besithi umbuso wakhe uqhubeka usiba mubi ngamandla. Ukungena kukamnangagwa embusweni kwalandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho mhlaka 17 kulinyanga ngomnyaka ka 2017. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu, yena othi akula lutho olubambekayo osolwenziwe ngumnangagwa.
Abantu bayabotshwa ilungelo loluntu kalikho elizweni. Ngesikhathi sikamgalo kwakungasayenzakala sekuenzakala ukuthiakuphikisayo, bathi besiyayenza imihlangano bathola amarodoku bathawe ngamapholisa babotshwe. Sikubona-ke sekusenzakala ngesikhathi sikamnangagwa, uchamisa uchaywe emasingo, uchaywe emkare, izolo emadebele nosenkaya igijisiwe njalo. Kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njebe
babachuma uyamuzu Ndlovu lapha uthi umnangagwa mubu kwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Into ekhulunywa ngubani wami lapha yinto nje ekukhuluma ngokuhluphelana njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebemhlonishini njengephathi yabo. Ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabihlengana. Siyakwazi yona sisuka embusweni ode uthomisa ilizwe more ngoba umbuso kababa umgabe wamlungisibini kodwa wawumbuso kanethiwokhi umbuso wamathophilisi ukuthi umgabe angaye bantu kabagcelela abana ngenirali abantu ukuthi hheyi sifuna igonazi noma kungelabani womgabe egonazi khonapho usushobulale maze imali yakhona izavela na. Anokona nawo ungathi kona akulato oluvela kwesikoloni kangena kade ngihamba ema-supermarket wonke lapha eZimbabwe uzabona ukuthi wona over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asengama-products alungiswa komapha eZimbabwe okuyinto engasakuqala ukubona kudala leyo wawuthi kuma ungena vele it was just like ungena e-supermarket ese-South Africa kude ebotswana kodwa kathesi uthi ukuthola ama-products awalapha vela kithi alungiswa ngabantu nabalapha kithi okutshengise kona impilomeni zingikhethi
kuyiphethe ngamafitshane babachuma.
umalume umalume ngizela ngengamthika ebantwini umhlo wabo geza ngesepa okusalayo umuntu ungazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izibabule kuzadunga kuphela omalume nabo bazogcina sebeshelotona bebezibele kube khuluma ndigcina sebegubile kuphela asihambeni sibone madoda.
Umnumzana Joseph Chuma ngwebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lokulembu be-internet hele The News Hawks lithi udaba lokucela ukukhululwa kukankosazana Mary Mubayiwa esitokisini lukhangelelwe ukwahlulelwa namhlanje emthethwandaba. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi udubo lokungahambi kuhle kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa le mali zwakamanye amazwe selufike kusibanga esikude esizabangela ukuthi intengo yempahla lokudla iqonge ngamandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kustudio 7, ngibingelela abantu bakithi esiNdebeleni. Ngithi khona like lingidlulisele umlayezo wami lo. Ngicela kokuthi ihulumende la ikizama kokuthi ike ikhiphe ama-advert amanye amabandla aphikisayo, cause ngoba abantu labo bayathela, bethelela ama-TV, bethelela ama-radio, abatheleleli ukuthi ibezwe into zezanu kuphela mchokojo. Abeke bekhiphe ama-advert amanye amabandla la aphikisayo, ngoba kakusiwo ukuthi bafuna ukulalela into zezanu kuphela mchokojo. Kona sebeyipho kuphela mchokojo aba-advertise into zabo kuma-TV la kuma-radio, abanike labanye labo abawonke umuntu, phela kusiwo umuntu wezanu wonke umuntu okhona ole radio njalo ole TV. Loba ngweliphi bandla la ole TV ule radio la uyabe ufuna ukuzwa ngakubo ukukhulunywa ku radio, hayi ukuthi kuhlale kuyizana kuphela iadvertise into zabo phela, njalo futhi akubukeleko kwi TV kwabo sezukhulunywa into zezana. Lokho asukufunda abafake lezi zinto zababa abahle. Nxa kuyikuthi kuyabe kulomhlangano kwezindaba, kipi ukuthi ubane besendaweni enje enze umhlangano, bona bakhupha sokuyibubi kuphela uzothi hawu bani wenza ububi sebekhipha nxa kuyibuhle ngabafuni abakhiphe lanxa kuyibuhle. Siyakunxusela lokho.
Ngiyabingelela kustudio 7. Ye, ngingangeke ngibe mude kakhulu ngamazwi, ngibe phambili nge-MRP. Asimsapoteni umongameli wethu uMqondisi Moyo. UMqondisi Moyo yinsizwa efuna ukukhipha abantu bakamthwakazi eGibhide ibase eKenani. Njalo uyamuzwa noma ekhuluma noma yini ukuthi yinsizwa elesibindi esikhulu kakhulu sokuthi engayifumbatha insimbi ichiza iziphonele esandleni. So ngidiphambini amarapini. Asisapoteni bakithi okwakithi, yekeleni ukusapota owempumalanga. Nangu upresident wethu uMqondisi Moyo efuna ukusikhipha eGibhide esise eKenani. Asimsapoteni phambili emarapini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kustudio 7, ngisithi linjani basakazi bestudio 7. Hayi, indaba zenu hayi, siyabonga kakhulu ukusifikisela indaba ezimnandi. Hayi, bengithi lami ke ngikhuphe engikuzwayo ikakhulu kumthwakazi abantu bakithi. Asivukeni bantu bakithi, sivula amehlo, sibambane, sikwazi ukususa lesi sitha esingene phakathi kwethu kweminyaka engu-40. Silokhu esithwele nzima kunjenje, sigcwele emazweni sizama ukuphila. Abantwana kasisahlali la abemakhaya, bagcwele emazweni, imithetho wonke silahlekile. Abantu abethu sebephila nzima. Hayi, kasisukumeni bantu bakithi, sibambane, sifake iMRP ezakwenza ukuthi impilo zethu zibe lula. Asihambeni naye ubaba uMqondisi siye laye lapha afuna ukusisa khona ebunandini, ngoba into esidingayo emhlabeni ukuhlala kahle, ngoba kukho ukuhlala uhlupheka emhlabeni. Wena uNkulunkulu wasidala emhlabeni lapho ukuthi sizophila siphile lathi impilo engcono, wasinika konke okukhona emhlabeni. Ngalokho hayi, ngiyakhuthaza abantu bakithi, asiyeni ngobuningi siyebhalisa, sikhuthaza abantu abethu ukuthi kabahambe bayibhalisa, sibhalisele ukuvota kulona olukhetho luzabuyo luka-2023. Asisukumeni sibile emandebeleni la, sivote ngobuningi bethu kuze kuyefika khona le Midlands. Sisukume silu ngobuningi bethu sibhalisele ukuvota, ikakhulu sikhuthazeni abantu abethu. Kubomama imbokodo khuthazana abantwana bahambe bayibhalisa, babhalisele ukuvota ukuze bazikhuphe kulelo hlupho ababhekane nalo lokuswela imisebenzi. Sizame lathi ngendlela zonke, akekho omunye ozabuya azosilungisela kuleli lizwe lethu likaMthwakazi. Kudinga thina abahlali balo ukuthi sizilungisele. Kunje nje siyahawula, kubuya abantu bevela ngasempumalanga bafike bathathe konke silakho. So bantu bakithi, sukumandi vula amehlo, sivuke emaqandeni, sikwazi ukuzimela lathi njengesizwe, sihlonipheke, sibisele konke okwakungokwethu.
Salubonani basakazi nabalaleli be-Studio 7, ninjani? Niyaphila? Hayi, mina ngiphilile. Nazo-ke indaba abalaleli be-Studio 7, ngiyamuzwa uMalema uthi uMalema ama-Afrika wonke uyawathanda, ama-Afrika wonke uyawazwela. Manje right, labo abazonda abantu bokufika e-South Africa, thina sibabeka kulithi singamaZimbabwe. Wona amaZimbabweni wona ngwawo ayazondana, ana tribalism anani. uMalema umuntu ongase wakhona eZimbabwe uthanda wonke umAfrika ezewona. Nina maZimbabweni, nina NSA, nina especially amaZimbabweni wonke nje azondana ngenye indlela, azondana ngenye indlela ukuthi mina abantu balana noma bethi abantu beZimbabwe abahambi kube bayasolwa. Mina ngiqala ngisole bona abaseZimbabwe okuyibo abazondana bona bodwa, okuyibo abangafuni ukukhipha ukhophi kwabanye okwakhe umuntu. Why vele bona amaZimbabwe nona azondana wona wodwa? Why vele iZimbabwe ine-big division kodwa iyelwelwa ngumuntu ongasikhona eZimbabwe, ongasiwakhona eZimbabwe, ongayazi iZimbabwe? Nina maZimbabwe nixhophana lodwa, nizondana lodwa, nibizana ngamagama angasile modwa, nibizana ngokuthi lo uyini, lo umhlobo bani, lo usapota bani, lo usapota bani. Niyabona kushithi nina maZimbabwe mangakamanjalo, iZimbabwe ifile phela, ifile, ibulawa yikho lokho ukuthi yona ngokwayo abantu bakhona bona ngokwabo bayazondana bona bodwa. Ufele iqinisa lo okhulumayo, ungathi audio yami ingafundisa abantu, ingafundwa ifundise abanye abantu ukuthi okungakumelanga sizondane thina sodwa, kube abantu bangaphandle abanye bayakwazi ukusamukela. maZimbabweni, lahlani lo mqondo wenu wokuzondana lo. maZimbabweni, lahlani lo mqondo wenu wokutribalism, ubanjwane, kwakhiwe iZimbabwe iye phambili.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu abathandekayo Studio 7, nabalandeli bonke, ngithi salibonani. Olubingelelayo ngifiselani komadlambuzi ePlumtree, ngihlala seGoli ngenxa yokuhlupheka kokusweni imisebenzi eZimbabwe. Ngifuna ukungena kuzo zepolitiki ngoba yizo vele kufanele sikhulume ngazo, sihlomisane ngazo, sifundise ngazo, njalo sifundisane ngazo ukuthi uma ubheka i-2017 the way le nto abayibiza bethi yikhulu eyayenzeka kumgaqo, mina bengathi akusikhulana, kwakuyindlela yokuchentsha yokuhanda over intambo kumnankaka. Kokwakuvezwa ukuthi awona umgabe nolento izabayaxabana, hhayi mina kwelam side ngihala ngokubana if umgabe umnankaka wayexabana nomgabo ngesikhathi uma ithatha umbuso, kwathiwa umgabo uvalelwe endlini, nguyena umnankaka waphuma wathi wena etshelile inhlaba ngokwathi umgabo usefu nabantwana bakho basefu. Waqhubeka wamnikeza ipentsheni, waqhubeka wamnikeza amabhenefiti wonke afunakalayo ayevele wathola. Okuchaza ukuthi indlela leyana ababona ukuthi kona benganikezana kahle, umhlaba uzaqhubeka lokhu bafake kumasanshini, nabantu baqhubeka beloku bezonda izana. So babona ukuthi bona becreate into engathi kuthiwa kona bayaxabana inzima, kodwa bona besazi ukuthi uyakho bafuna ukuthi banikeze umnangagwa ozoqhubeka ngesame strategy umgaba wayebeqhubeka ngazo. If wayeno change umuntu lona wayezoba wayezohle change yonke into wayeyisetshenziswa umgaba ngokuba na into yayibaxa iyona yabaxabanisayo. Kodwa kakula nto yayitshintshayo waqhubeka ngasame thing. Namanje abantu bayahlupheka nabantu abantu uma bekhuluma babulawa abantu uma bethi bayakhomplaina babulawa amateacher manje asokola aswele izimali but ukhuluma ukuyakha isikolo over 5,000 but ehlule ukubhadala ama 3,000 ehlule ukubhadala ama teacher imali ukuthi afundise isikolo si abantu ithe siziyakhela thina yena lokho ethatha yena la ama building funds faka isikhomenza bezidlela wona. So igovernment iyayiqhubeka isenzwa umgabe namanje mina ngokuqhubeka ngayo. So ngibuze ukuthi kwena kungani othuma beloko bethi kwena ubaba umnangagwa ayikho into azoyenza umuntu lwani ngokuba uhlala embuthweni for 41 years elapha. So aluku tshintsho azosilethela lona olwedlula lolu analo asilethele lona manje esikulo manje akula into ezoyiletha. So mina kwelami side bengifisa ukuthi kona ama aqemba gida komthwakazi nabantu bagida komthwakazi abaqhubeke yesi bekhulumela izani khonani for ukuthi ngobuya hola kodwa uma usiyavota ngale ungavoteli izani uvoteli umthwakazi abantu bagini uinpower abantu bagini iparty zagini ngale nje kube yikukhuluma kubegcina ngokukhuluma nje uma bekhuluma ngobana kanjani basebenza bahola kodwa uma sebesiya ngale ngale kuma voting bavoteli umthwakazi and beyeke futhi nokuthethena abantu uma bekhuluma befuna ukuyakula tshintsho esizolithola kuzani utshintsho esizolithola ukuthi kube neparty ezovuka ine ezoletha isithunzi sobuthwakazi ezosupporta ngabathwakazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcweti kwezempilakahle zithi uqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi kukhangelelwe ikhefu le-Thanksgiving kuyethusa. Imuli labangani bayandise ukuhlangana ngaleli khefu elikhona ngolwesine oluzayo okungokunye okwasatshelwa ukuthi kungabangela ukuqonga kwenani labalegciwane leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Well, igciwane le-coronavirus lokhu kuyinto engingathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta siyabona khona manje sekule-need yokuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhu liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu from uhulumende ku-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity okutsho ukuthi if i-80% ye-population ye-America ingavaccinate then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that, I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhu lispreada and sibona ukuthi even though i-transmission abantu adebe abareportwayo ukuthi bale-COVID positive sibone sehla kakhulu lema-hospitalization esehla lezibhedlela lokufa kwabantu kodwa akwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhu elikhona liqhubekela phambili and the only way singalistopa ngayo yukuthi sonke sibe vaccinated sikwazi ukuba be-herd immunity.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abantu.
Yeah, amamaski alokhe eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangevaccinatwanga. So everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup, I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate. Kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba uma ukhangela kuma stadium awe football, le basketball, abantu abaningi basebevunyela ukungena lapho bengagqokanga amamaski. La kwezinye indawo lapho especially ngapha eVirginia akula mandate ukuthi ugqoke imaski nje abantu bazigqokela amamaski ngoba befuna ukuprotect but kwezinye indawo yathola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna imaski la but eVirginia ukubona kwami nokuyindaweni eziningi ngibona abantu bengagqokanga amamaski. So ngezinye indlela kusho ukuthi sebelethemba lokuthi igciwane leli selisehla, but I think kubalulekile ukuthi omunye nomunye azinakelele, ma especially ma ungavaccinatwanga, ma uphakathi kwegroup yabantu, ngoka imaski ukwenzela ukuthi ulimite i-transmission. So abantu I think kumele ba-encourage ukuthi amamaski bagqoke.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Ukutshengisela kwamatitshala enhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempelasonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.